bale ama agenda zabantu achileyo esiwaziyo ukuthi bancetsana labo Britain amazwe abo ukuthi basincindezele baloko besibuhlungu ngokuthathelwa umhlaba abakwenziwayo enguhulumende weZimbabwe ngokunjalo abantu beZimbabwe sebefuna ke sonke isikhathi behlale be kanti ama human rights wona nkomo aqalisela ngabe ukumeshwa mina nhlala ngibuza khona human rights kanti ngesikhathi bekugula ukuthi babe ngapha amakhiwa la haye ngapha amakhiwa ama Americans la haye ngapha ngesikhathi sanele adlulayo ngesikhathi sombhuqazwe namhlanje nxa bekhuluma ukuthi human rights kwaba uyazi laba abantu uyazi ukuthi lapho bazicebela khona ukuthi bevele bagangile kakhulu.
Ithi iMelika abahlukuluzwa kakhulu bagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo, abenhlanganiso zezisebenzi, abamabandla aphikisayo, abalwisa inkohlakalo kanye lezitabane. Ungathini ngalokho?
Mana ngeke ngithi mina kuwe nxa ngikhangela ngibona bona abayibo abathunywayo yibo bona amakhiwa la ukuthi babamele ngapha besenza izinto zabo khona kuzathi nxa sebebotshwa ngohulumende bese kuthiwa ama human rights babethunyiwe abantu abathunywayo abanye bakhona singababala nje sibalandi besebenza la ama opposition parties yibo okusegcekeni khona ukuthi kokwenziwayo balabantu babo lapha babasebenzisayo ukuthi bangcolise uhulumende wethu. Ngokunjalo singakhangela izinto zonke zenezo ozivalayo konke lezi zitabane zenezo izitabane kade vele khona eZimbabwe ziyabalwa yini izitabane izitabane uyabotshwa phela izitabane ziyabotshwa lapha kula akuvunyelwa khonoko elizweni lethu leZimbabwe isekelo sombuso wethu sithi vele akukho akumelanga kube khona ubuthakathi bona obunjengalokho so amakhiwa la afuna ukusilethela ubuthakathi babona obunjengalokho ukuthi into zezitabane bese sithiwa sesivumelana lakho ngenxa yokuthi bona bayakwamukela khonokwana into yabo lembi kangaka elihlazo kangaka thina vele ukuthi sikhulumela ngakho nje kulihlazo vele ukuthi sikhulume ngakho ngokunjalo nxa besenza khona kubabotshwa bamele babotshwa bonke bona ababaliswayo bonke bonabo ngabantu abayephula imithetho abamele babemele isandla somthetho sibafinyelele iZimbabwe ilizwe lomthetho yalo njalo abantu abayephula imithetho bayajeziswa iZimbabwe ilizwe lomthetho wabantu abaphula imithetho bayajeziswa kuleli lizwe.